umnumzana Chabango uthi lanxa inkulumo lezi zingakasungulwa ngokusemthethweni kuningi asebekuvumelene lesiphathamandla zebandla leZANU-PF ngasese.
Kutsho ukuthi thina silebhora, kutsho ukuthi ngilebhora, yikho bekhuluma ngami, yikho bengimaka. So khonokuyana kuzakwenza ukuthi struggle sethu sikhule. Ngizalelwe kupolitics, ngiyakwazi ukuthi politics injani.
Labo-ke abe-CCC abanye abangamalunga ephalamende, esenethi lemakhansilini esibabona emhlanganweni le eholwa ngumnumzana Siziba lomnumzana Chibaya.
Sithi lokwakathesi sifuna ukwakha ilizwe, sikhangele kakhulu ukuthi ilizwe liye phambili, ilizwe livuleke imisebenzi, ngoba sesiphakathi ephalamende. So kumele sikhulume ngokuthi ilizwe lizavula njani imisebenzi, ilizwe lizakhangela njani indaba zemfundo, ilizwe lizakhangela njani izabiwo esingathi ngama-minerals ethu, ilizwe lizakhangela njani ezempilakahle, ilizwe lizakhangela njani uholo lempilakahle kaZulu, lempilakahle yama-service chiefs, amapholisa, amasotsha, abe-prison bonke, abe-air force. Ilizwe lizakhangela njani ukuthi imigwaqo yethu lamhlanje isiyingozi, siyi-death trap, sizayenza njani ukuthi siyiguqule. Yiyo i-focus ilizwe likhangelane lenkalakatha yendlala ezayo. Yikho ukuthiyana kwethu lalaba abakhuluma beseceleni kuyikukhuluma ukuthi bakhuluma ngezinto abazazenza mhlawumbe ngo-2030 kumbe ngo-2032 kumbe ngo-2028. So sokuthiyene thina, we are the leadership. Sikuhulumende sesikhuluma lohulumende ukuthi singakuthinta njani impilo zabantu. Sizathi nxa sesicedile khonokho, ngoba yi-conversation eyendlala kathesi, ngeke sigijime siye ebantwini. Kumele sithi nxa sesiye ebantwini, abantu siye batshela ukuthi indlala kayisekho. Sesilungisile lohulumende ukuthi abantu bazathola ukudla. Yikho sizahamba siyakhuluma kubona abantu, bona basapolitika, thina ngapha sakhanya ilizwe.
Kuyini kahle kahle elikhulumisana ngakho lohulumende eselikuvumelene? Siyabona ukuthi abanye basola ukuthi amalunga enu ayabonakala emcimbini kahulumende elalingaphatheki kuyo kuqala ngezizathu ezithile, njalo lawe uyabe ukhona uphethe intonga, bathi ususifananisa lomuyi umnumzana Joshua Nko.
Vele ngizogcwalisa izifiso zikaJoshua Nko. UThandiwe sengike ngahlala laye, uSithandiwe ngakhuluma laye savumelana. Ubaba ubhuti uBangilizwe sengikhulume laye, ngizacedisana lenkulumo yaye ukuthi bangivumele ngicedise inkulumo engazange yacediswa nguJoshua Nkomo. Lokho ngizakwenza, hathi ukuthi ngizakwenza ngenhloni kumbe ngizakwenza ngisesaba, ngizaba lesibindi, njalo ngilesibindi uJoshua Nkomo abe laso. Ngiyi-footprint kaJoshua Nkomo. Inkulumo-ke esikhona ngikho lokho engikutshiloyo ukuthi sifuna ukuthi sihlale phansi sikhulumisane lohulumende ukuthi hulumende, nxa izinto lezi lifuna ubungcithi bethu, kungangcono sihlale phansi sibe nedale lethu esizahlala khona phansi, kumbe sifome i-inclusive government, sifome i-government of national unit, ukwenzela ukuthi nxa sisolwa kuthiwe hhayi lathi besiphakathi, nxa sisona kuthiwe lathi besiphakathi, ngoba siyakwazi ukuthi imbali ye-inclusive government elizweni leZimbabwe iyayenza inguquko. Ngesithangiphala uJoshua Nkomo wakwenza ngo-1987 kwaba le nguquko. UMorgan Tsvangirai wakwenza ngo-2008 kwaba le nguquko. Lathi sizakwenza sile themba lokuthi kuzaba le nguquko. Kodwa abantu bangaze bakhohlwa ukuthi izembe lizakhala. Laba abalokhu behamba bezitshengisa ukuthi ebusuku emini bayi-CCC, ebusuku bangenye inyamazana, asiyakwazi. Izembe alimanga, liyalolwa lapho elilolwa khona lizakhala. So lokho sizakulungisa, but ayisikho okuqakathekileyo. Okuqakathekileyo kithi okwamanje yikulungisa ilizwe, njalo lokuthi yiphi indlela iframework esingayenza ukuthi sibambane lohulumende ukuthi lizwe leli silikhiphe kulesi simo esikiso sona.
Sezingaphi lezi nkulumo ezikahulumende womanyano nje, njalo umndeni wakwaNkomo ungena njani la?
Lezi zinkulumo ezisanda kuqala, kodwa zinkulumo ezizathetha ngokuphangisa ngoba ilizwe kalimanga kuhle. Njalo abakwaNkomo ngikhuluma ngani ngoba yiyo inzalo eka Joshua Nkomo. Ngangisenza imfanekiso kumbe ngangisenza izinto engizazenza, kumele babe kwazi ukuthi ngigcwalisa izifiso zikababa uJoshua Nkomo. Kodwa kungasenani, mina ngokwami ngivela kuRoyal Family, so akulanto emangalisayo ngokuphatha induku ngani ngoba ngiyangakithi. Isingafanana nje lokuthi uJoshua Nkomo wayevele eyithwele leyo nduku, iyiyo eyayimnika amandla, iyiyo eyayimnika imkhuthaza ukuthi enze lokhu akwenzayo waze wakhothama, lathi sizathathela ke khona phana sisiya phambili. Ama-lateral events sizakontinua sihamba kiwo ngani ngoba i-independence asoyephathi. Singabe sehlukene ngemihlobo, singabe sikhuluma indimi ezihlukeneyo, singabe sehlukene ngendlela yokuhlala geographically ukuthi kulomuntu ovela eMathebeleni, kulomuntu ovela eMasvingo, kodwa okukusalayo sonke, we are sons and daughters of the soil. SingamaZimbabweans. Kusho ukuthi i-independence yalwelwa ngamaZimbabweans for Zimbabweans. So independence asoyebahla, independence ngethu sonke. So sizahamba sitshengisa uZulu ukuthi ilizwe vele ukuthi lize liphumelele kumele kube le-peace. Ilizwe ukuthi kumele liphumelele kumele kube nenkulumo ezihlanganayo, ezihlanganisayo ukuthi singamaZimbabweans. Ama-Americans, they differ but they remain Americans. Ama-British, they differ but they remain British. Ama-South Africans, they differ but they remain South Africans. Why should we differ lamhlanje singehlukana ngemhlobo kube sekuthiwa ngikhona hayi I'm not good enough ukuthi ngibe yiZimbabweans. So I think uJoshua Nkomo ayikulwezi.
Ikusasa ye-CCC ininjani? Maningi amalunga enu iyeza iCongress, njalo kungaba lohulumende womanyano lizakwabelana njani izikhundla?
Lawo ngama-negotiations esizakwenza zenkulumo esizazenza, ngeke ngaphawula into engakakhulunywa lokuthi singayiphi indlela sizaba bangaki, lokuthi i-framework yakhona izabanjani. So kunzima ukuthi ngiphawule lokho okwakathesi, kodwa engikuthoyo ngamafitshane yokuthi sizakwenza. I-CCC izacina ngani ngoba abantu kathesi kabazi i-politics. Abantu kabazi ukuthi kuthiwe izanu yimbi, izanu yabulala abantu, abazi kulokwenza. Ayisikho ukuthi yikho kuzabanika ukudla ematafuleni abo. Abantu bathethe for the next 5 years, for the next 10 years, bakhangelele ukuthi impilo zabo zitshintshe. And silesi fiso, njalo sile simo, njalo sile credit, sile sipindi esokuthi impilo zabo zizatshintsha. Ngani ngobani sizayibamba? If they will come to the negotiating table screaming, kicking, befuna ukuthi silungise isizwe, ngani ngoba sebehlulekile ukulungisa leli lizwe. And bengakhona bodwa abatshoke bakwandisa lapha nje bekunezelela khona ngokuhlakanipha, lapho dilela khona sibe sesinamagesi ukuthi bethu kuyoteyo ukwenzela ukuthi lizwe lithuthuke siye phambili, lijoyine njalo ezinye zefamily yama-nations kusadat ku-region and global.
Kodwa umnumzana Albert Mhlanga welinye icele le-CCC uthi inkulumo lezi azidingeki, njalo kule thambo okufanele beqale belikhukhuzela umnumzana Chabango.
Sinzile ubaba uChabango ekhuluma ukuthi yena usekhulumisana lobaba uNcube. Yebo, yekhulumisana lobaba uNcube enguye as an individual. Uyakwazi ukuthi sahlala phansi senze i-structure, senza i-constitution. Lapho thina esamkhetha ukuthi ebe ngu-SG, samnika i-signature ku-SG, kwayenziwa ama-recalls. yithi iteam eyenza ama recalls, yithi iCC evalwayo ukuthi yiyokhiphe ama members of parliament. Pho ubaba uHishmel Uncube sahamba ehofisini yakhe la esemangele ukuthi kati ama recalls ahambe njani, samchasisela wabuza nje ukuthi khawulingasangazisi. Sacho kambanzi sibili ukuthi hayi besingasoke sikwazise ngoba wena nguwe osebenza lobaba uChamisa, belingasoke livumelane lakho lokho. Yebo-ke watsho ukuthi hhayi kuqondile likwenzileyo kodwa ngabe ngazisile. Sacinana-ke lapho lokancuke ubaba uChabango njengona sisho ukuthi nango wachayibatha wayadingana labomafumo labobaba uHishmel Ncube, uyayazi ithimu yakhe, ulapha uzihambele eyedwa. Ndeka ngiboni khonokho ukuthi uyaqhubeka ekwenza ukuthi kathesi kulo mbuzo ukuthi u-SG bakhe bavela ngaphi. Angazi ukuthi kumbe kuzavela emakhodi kumbe kuzavela nga. U-SG bakhe bavela kithi, uyasazi, uyakwazi uspokesman wethu ube nguphugeni. Namhla selomlilo, umlilo thina kasimazi ende kasimdingi okwalesi sikhathi. Thina lokho esibambe khona phana ukuthi sacina lo baba uNelson Chamisa singazwanani ngento yerekamana, and sathi ukuthi sizimisele ukukhulumisana layo umlodi. Pho wayesechile uChamisa ubengasebenzi yedwa, bakhona abanye asebenza labo abanjeabo babutimba omagunje bonke labana lokhu bama banjeyana. Yibo abantu esingathi ngokuqala thina ukuthi sikhulumisane labo, sikhulumisane umlodi. CCC asikabi lo president, upresident waresayina. Asingeke lokhu esiphinde into yinye. Liyakhumbula ubaba uThwangira esifa kwavuka sokulo president, sayeqa ama-protocols kwaze ukhuphe waya wina ekhodi ngoba siyegcila ama-protocols. UMozara wathatha over. Asingeke sibadala sinje sidlale ngempilo zabantu, sivuke futhi namhla sesilomunye upresident singazange sihlale ayenze ukuphunga ukukhethwa ngomlomo ngumuntu wakithi sibili, umuntu wesiNdebeleni. Kodwa okunye kwesi sikhathi kuyadingeka ukuthi sihloniphe abantu belizwe, sihloniphe abantu esibakhokhelayo njalo abale themba kithi. Ubaba upresident uHishmel Ncube, thina kithi lokhu engangigcina kuleyo ofisi ngikhuluma laye ngaleyo sika, kangikwazi ukuthi sengupresident, ngikubala nje kumaphephandaba. Kasilaye ku-constitution yethu ukuthi ngingupresident, so kangeke ngikhulume okuningi ngaye. Yeye liyakhumbula ukuthi abalandela ezamaphephandaba kule mali le ekuthiwa yi-political finance imisiwe, lathi sabhala incwadi sathi leyo mali iqondane lathi. Sezwa futhi leli zwi likababa uHishmel kuthiwa likhona, likaba kutimba likhona. So kutho ukuthi ngama-CC wonke atho ukuthi yiwo abanikazi we-CC. Yebo, ye bayasho ukuthi amakhodi a-captured. Khathesi sizabona ukuthi aba-captured njani. Ngokuchaba ngokuthi nasikamcoshi kodwa samsuspend. Angazi ukuthi ukususpendwa kwake sokwenza ukuthi ayifome iparty ka-2019 kumbe bayithini. I-structure sayo kasiyazi phi. Njalo uChabango kuzamela azosivalelisa, kuzamela azosivalelisa. Akumelanga azenzise azichayangani uyasikhohlwa ukuthi kasebenzanga lathi, akhohlwe lalapho esahlangana khona. Kumbe ufuna sithi simkhumbuze? Yebo, ngabanye besithi kabamazi ukuba ngu-SG, kabamazi phela ukuthi wabe kwampani. Yinto esambekayo la uyakwazi. Lanxa kuyukuthi lawa makhodi a-captured, hhayi thina sizibisele ukukubona ukuthi a-captured to a level ukuthi bangakhohlwa nje ukuthi abantu ababe kuChabango ngobani. Wonke umuntu akhohlwe, bavumelane ukuthi hhayi uChabango abakwazi ukuthi wabe kwampani khona kukiye. Thina igrupu yethu leyi asisoze sikhulumisane lezano, asisoze sikhulumisane lezano, asozano, asophathi izano. Yikho nje ubona abanye bethu besibalekela bayakwazi ukuthi kwakhona isibangani. Izano thina asila unity layo, siyaqhubeka ngakuthi simelele i-election ngo-2028 kakube njalo, ngoba siyakwazi lokho okanye abakwenzayo kuphunga ukuthi sebelezikhundla ezike bezinika. UZulu wonke kavumelani lakho, kasoze sikhulumisane lezano thina. Njalo kasizibiselanga, thina simela khona ukuthi opposition kufanele kuye ekhethweni. Into nje esayiba ngayo lo baba uChamisa, kufanele kube la structure, kube le constitution, and kuyabakiye izano siyayidefeater left and right in any election. Nxa singaba lama structures le constitution siyayidefeater, ayikho lapho esekelwa khona yinje nje ithatha iadvantage khonokho ukuthi bekungala ma structure le constitution. Pho iconstitution sesilayo liyana ngeyethu. Ngikhuluma kunje ngitholile amasamoni labo iChabango, siwatholisa ngabo
isikimba asikayo ekhodi kodwa isetiketi othiwa ye-case management sesiyitholile saqeda sokuzamela ukuthi siyemthethwanda uThabango ubothiswe lathi ngakula ncube phakathi kakulabo otinto abanye labakhuluma ngabo othimba basayitet thina ekhodi i-team yakhe yalein team executive angazi ukuthi yena ujaha lo ucabanga njani ngayephonga ukuthi yedwa nje lo ncube wavumela ukuthi omnye ngu-SD omnye ngu-president babona ngani kuzaphutha kuhle kuzulu.
Umnumzana Thabango uthi njengoba wamangalelwa emthethwandaba ngalolu daba kufanele umelelwe impumelela.
Bona bahambisile udaba lolu enkantolo bezama ukuthi inkantolo icubungule. So akasilinde nini bavelezele inkantolo iphume lempumela yakhona. Lokhu kuhle ngani ngoba kwesinye isikhathi bungeke wagida phela uzicakezela uzagida ucakeze liphume indlozi kumbe ngelokuloya kumbe ugide uzicakazela lingaze laphuma at all. So asilindenini ke inkantolo sizwe ukuthi izaphuma lempumela ethini.
Sibuze unobhala jikelele webandla lezanu PF umnumzana Obert Mpofu ngalezi inkulumo ezokubumba uhulumende womanyana.
Savela satsho ukuthi yona ibandla lethu vuvulivule izandla ukuthi umuntu ofuna ukukhuluma lathi ulani ilungelo lokuthi akhulume lathi basazaleli muntu yena upresident lale kukhuluma khona ukuthi thina i-position yethu is open to any kind of approach or dialogue with whoever is concerned about ama-issues ezimbabwe.
Kodwa abengabuya bathi bafuna ukuxoxisana lani kubunje uhulumende womanyana lingakuvuma lokhu yini?
Akunanto esiyalayo nanto kuyakhulunyiswana but ipholaji ikhona sikhuluma layo sihlangana nalabo bakhuluma konke abakufunayo lathi sitsho ngendlela ethu esibona ngakho nxa kulomunye lawo ubona ngathi ngisho umntu akhulume lathi asozimalisa kuseza kuzakubuya ngenakusendleleni kodwa ngikhuluma-ke ngikhuluma kanje angingatholi lutho.
Kule mbono ehlukeneyo ngenyathelo elathathwa ngumnumzana Chamisa elokuthiya ibandla le-CCC esithi sokulokungathembani phakathi kwalo njalo abanye bathi ingxabangxoza esikumacele aleli bandla izabangela ukuthi lezanu PF liqhubeke linqoba ekhethweni. Kodwa lokhu kuphikiswa ngusenator Solani Njemnyama Moyo osanda ukuxoxa umhlangano wefilavosi lapho kwakhuluma khona umnumzana Gift Siziva lomnumzana Amos Chibaya. Uthi iningi lilindele umnumzana Chamisa.
Ibandla leli libandla elila bukhokeli njalo elilabalandeli ababe yibo beyabalandeli be-CC njalo belokhe besengabalandeli be-CC eyiyo i-CC ekhokhelwa ngubaba u-Advocate Nelson Chamisa ngokubana ubukhokeli bonke obuseleyo obuyibo manje obusebenzayo buqhuqhuzela abantu ukuthi hayi asikaqedi kulo msebenzi osawunikwa ngabantu njalo yibo abantu abavotwayo njalo bahleli bekwazi ukuthi upresident wakhuluma wathi mina i-CC isibolile sokungene ulonyovu phakathi endlini ngizake ngiphume ngimele lapha ukuze ngibone ukuthi kanti ngobani ababangisa uhulumende wabantu wakhethwa ngabantu baseZimbabwe. Yiko kwasekubonakala ukuthi bakhona abayibo abasetshenziswe yiZanu PF ababuye bedisturba ukubana bedilize leli bandla uThibaya lo Siziva kade bezotshela abantu ukuthi khona lingamangali sokunabanye abantu asebeziviza bona bese ukhokheli be-CC esesinganabo thina asebengabantu abathi kababona abalandeli ubaba u-Advocate Nelson Chamisa. Labo bantu alimelanga libalandele ngoba ngabantu asebesetshenziswa yiZanu. U-President Nelson Chamisa ngu-president welizwe lonke ungupresident wabantu bonke beZimbabwe nxa unanzelela ivoti ebe khona. So ngumuntu omelele ukuthi nje esitshele ukuthi hayi sengibuyile. Okumangazayo ngizwa abantu bekhuluma ngeBlue Movement, angazi bakuthatha kuphi. Thina sikwazi ukuthi ubaba upresident wasitshela ukuthi hayi zake ngiphume mina kusisi ngime laphana. Ngizabuya ngilitshele lokho esihleli silindile, silinde uzotshelwa ukubana ukutsha lokhu okuzayo kuzobuya nini. Yikho abantu kade behlangene, ubukhokheli buze khuluma futhi nabantu ukuthi hayi upresident nesinjamisi sasenguye upresident wethu. Njalo abantu balindile ukuthi noma nini uzofika uzositshela i-way forward.
Akade libaqoqa ukuthi beze kulo umhlangano bebesukumela phezulu yini bazwisisa ukuthi kwenzakalani. Bakhanya bekukhwabitha kumbe hayi kulabanye abathi bona balandela umnumzana Chaba.
Abantu kade bebuya ngobuningi, abanye kade bewokha ama-distance bebuya ngamabhayisikili bejabulile bathi bazokuzwa i-way forward. Bakhuluma ngamhlophe ukuthi khona siyakwazi khona lapha kulabantu abalahlekileyo abacabanga ukuthi Chabang nguyolu alright. Bathi bona noma kanjani njengogodlwayo bona bahamba lo Chamisi baze bakhuluma bathi sakubona ngo-2005 kwaba nespilti futhi abantu balahleka. Okwamanje soze bedlahleki, bona bayayazi ilida yabo. Kade kunenkomo ezintathu kade zivulewe bona ngokwabazenzele, akula ukuthi kumbe kule national eke yayenza lutho. Lama-transport bebe lama-transport abo bejabulile begcwele okumangazayo, ngoba leli bandla leli abantu kade bekhona esesinabo. Sithemba ukuthi khona labo bantu sihamba nabo, kade asihambi nabo, sebebonakile. So ngilethemba njalo ngokubona kwami langokujabula kwabantu bezokuzwa imeseji yokuthi hlalani lilindile, njengobana watsho ubaba ukuthi kona hlalani lilindile asikaqeda umsebenzi esawuthiwa ngabantu. So ubukhokheli obukhona bukhokheli obuzomangaza. Njalo silethemba lokuthi kona abantu bonke baseZimbabwe bazalandela lobu khokheli, ngoba kuyaba kuyibukhokheli beqiniso. Kungasela phakathi kwabo abahleli besefensini, umuntu ehleli ethi mina ngikwelinye ibandla ephinde futhi ebe ngokwelinye ibandla, kuyaba sokuyibandla elilodwa libhekane nezanu-PF. So ubukhokheli bonke kuyaba ubukhokheli obuthembekileyo ngoba sesibabonile bonke abangathembekanga. Lokho ukuthi kuzaba nelinye ibandla le-CC asibone ukuthi kuzaba nebandla, kuyofanana lakhona okwenzakaleyo ukuthi kwakule MDC. Kathesi ungathi MDC angiyokubone lo yedwa omonzora sesibabona ngokuhamba-hamba bebodwa kufela lo nebandla. Nxa sikhuluma ngama-opposition akhona, inye kuphela yona ikhokhela ngo-avocate esenchamisa eyiyo enamandla, eyiyo elabo MP eParliament, elama-councillor, elama-mayor jikelele ilizwe lonke, yiyo ibandla esithemba ukuthi liza singenisa ekhena.
Iningi ebelithembele kubandla le-CCC lithi lilindele ukubona ukuthi kuyowela ngaphi injoko loxakuxaku ngalolu daba.